Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo mhla zimbili ngombimbito 2017 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
thina sikubonileke ukuthi amapolice asebenjayela ukuthi lapho kulabantu khona mbili lapha abacabangela ukuthi ngabe kulomuntu osephula umthetho bafuna ukuthi bathole okuncane khona so bese behlupha lathi eminyango lapha sizama ukuthi singene emhlanganweni wethu baze bayenze ukuthi siyehlile ukungena emhlanganweni bezama ukuthi bathole okuncane
Amapolisa avimba iziphathamandla zenhlanganiso esebenzelana lozulu ukungena umhlangano obusenzelwa eHarare wabuqoqweza inhlanganiso zabaphila ngokuthengisa eHarare lozulu.
So nangabe bonke bebeka phansi iikhali zabo ezokusebenza kusuka kufake abantu engcuphekeni enzima kabi kusho ukuthi nje izinto ziba lento okuthiwa i-ripple effect engathi mina okuqasha esibhedlela kuya kuthi abantu baphayila ema-casualty abantu baphayila ema-hodini.
Iziphathamandla zikahulumende zihlangane labodokotela asebelamaviki phosi amathathu bekhalale umsebenzi phezu kweholo kodwa akulalutho olubambekayo oluphume kulomhlangano. Lamhlanje umsakazo weVoice of America unanza iminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 uqale ukusakaza emazweni achiyeneyo ngendimi ezehlukeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa namhla avimbe isiphathamandla sezinye zenhlanganiso esebenzelana lozulu ukungena umhlangano obusenzelwa eholy Anglican Cathedral obuqoqweza inhlanganiso zabaphila ngokuthengisa eHarare. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wenhlanganiso yeCombined Harare Residents Association uMnumzana Mfundo Mlilo ubeze emhlanganweni wokudinga imbono kaZulu phezu kwenkulumo kahulumende yokuba abaphila ngokuthengisa yibo ababangela ukusabalala komkhuhlane wesihudo se-typhoid. Abaphila ngokuthengisa laba baqoqela umhlangano ngenjongo yokupha imibono yabo phezu komlando abawetheswayo lokwenzakala ngesikhathi behlukunyezwa ngumanisipala bethi abasoke basuka emigwaqweni ngoba kuyiyo indlela kuphela esisele kibo ukuselela imuli zabo. Sekungenwe eminye efanayo emizini ebalisa eChitungwiza kuwadzana mfakosele budiriro. Umlilo uveze ukuba lokhu kwenza kwamapholisa kumenze wehluleka ungena umhlangano walamhlanje kusobala ukuba abejonge ukumhlupha edinga ukufumbathiswa lapho embeka umlando ukuba umise imota yakhe endaweni engayisiyo. Kungxoxo ayenze lalomsakazo usuphelile umhlangano. Umlilo uthi lokhu yikho khona kanye okwaliwa nguZulu ofuna kuphele ungathembeki kwe-corruption ngoba sekubulela ilizwe.
Thina sikubonileke ukuthi amapolice asebenjayela ukuthi lapho kulabantu khona mbili lapha abacabangela ukuthi ngabe kulomuntu osephula umthetho bafuna ukuthi bathole okuncane khona apha so bese behlupha lathi eminyango lapha sizama ukuthi singene emhlanganweni wethu baze bayenze ukuthi siyehlile ukungena emhlanganweni bezama ukuthi bathole okuncane this esivumelana lapho ukuthi hayi ngcono sihambe ngapi ku-traffic siyebhadala imali basichiya lokhu sitshengisa ukuthi endaweni eziningi sathotha amapolice ayiwa yenza ukuthi uZulu agcine esehlupha nalabantu ngoba yonke into eyenzakalayo nje badinga ukuthi kungatholakala lokuncane khonapho.
Esole ukwenza kweziphathamandla zikamunicipal lohulumende athi zicatsha ngomunwe esikhathi sonke zibalekele iqiniso zikhethe ukuhluphana labantu abadinga ukuziphilisa ngokuziphandela.
Umkhuhlane lo uhambisana nokungabi lamanzi yiyo engathi into enkulu enza ukuthi umkhuhlane lo uye phambili. Sizakhangela futhi ukuthi amanzi edolobheni leHarare asukela eLake Chibero kusukela ngo-August kusafika uDisemba ngathi quality yamanzi ibingaphansi kwebanga engathi 80% okuthi ukuthi chlorine efakwayo emanzini lawa incane iyenza ukuthi imikhuhlane le imemetheke iye phambili. So ngakho sithi siyavumelana lawo amavenda siyavumelana lezakhamizi ukuthi umkhuhlane lo uvele kuthini kamanzi kawakho edolobheni leHarare.
Omunye wabangenela umhlangano ophila ngokuthengisa unkosazana Thandiwe Nkala uthi sesifikile isikhathi sokuziphumela mgceke lezi ziphatha amandla ukuba yizo esezibangele umonakalo elizweni hatshi yena labanye bakhe.
Ngoba into ekhona yikuthi ehofisini kahulumende ubusela sowugcwele i-corruption phakathi kwamapholisa kusela amapholisa ka-city council kuze kube namapholisa kahulumende sibilizetharaphi ngokwayo nibusela kuphela i-corruption yodwa. Thina njengamavenda yithi abantu esihluphekayo but basebenzisa thina ukuthi bethenge imota zabo ezidulayo bafundisa abantu nababo phesheya kwamazwe but kuyithi thina esisebenzayo singasebenza imali lezana basithathela ngamandla ungazama ukuthi uvoyise batshintshani kuzokusebenza kumbe nihluphane nompholiso oyi-1 uyathuma abanye bakhe abangasiboyo naloo hluphane ndawo.
Wayilandula inkulumo kahulumende ebeka abohlangothi lwakhe umlandu wokusabalalisa umkhuhlane wesihudo se-typhoid uvelele kibo.
Ihulumende ngathi typhoid ivela kithi but bona nxa kuyikuthi balishana nge-typhoid kumele ngabe noma izitolo ezinkulu ezinjengabo-bekasini o-ok ingabe bangena sibili imikoto yonke bengene ngemva kwezitolo bebona ukuthi kumi njani baphombe ukuxoshanisa emgwaqweni amavenda kuphela nxa kuyi-typhoid ukuthi balishana nge-typhoid qinqinqini ngabangene phela ezitolo ezinkulu sibone ukuthi kusmart yini ngelinye ilanga ngaze ngababona abe-city council besihlupha ngathi ngenani emkotweni lokathesi.
Umnumzana John Mangwayana ophila ngokuthengisa laye uthi sekuzamele kuthathwe amanye amanyathelo ukuzivikela kulokhu kuhlukumezwa.
Sizafuna ukuthi sibambane futhi sabathengisi bemgqaqeni siyenze ama-demonstration amaningi sibili si-try and force our government to recognize us. Typhoid ivele inkulumente yethu akulaya amanzi ya clean water, akula proper sewage, akula ama levies collection. So it culminated via Kalise typhoid. Corruption is number one enemy. Low money because of corruption. So corruption is number one enemy.
Lo mhlangano ungenwe ngamalunga leziphathamandla zenhlanganiso ezibalisa eye Combined Harare Residents Association, CRA, Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association, ZICHIA, labaze bevela kweye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ALTUZ. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Iziphathamandla zikahulumende namhla zihlangane labodokotela asebelamaviki phose amathathu bekhalale umsebenzi phezu kweholo kodwa akulalutho olubambekayo oluphume kulomhlangano. Odokotela batshele iziphathamandla lezi ukuthi bafuna ukwengezelelwa iholo njalo kulungisiswe lezinye izikhalazo zabo kodwa uhulumende uthe kalamali. Abongi labo baphakathi kokukhalala umsebenzi osokuthiye izigulane zisesimeni esibi ezibhedlela. Kunjalo nje umkhokeli wenhlanganiso yabodokotela iZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Edgar Munatsi yena uke wathathwa ngamapholisa namhla embuzisisa ngokukhalala umsebenzi lokhu. Ubuye wakhululwa nje kungela cala alethesiweyo. Siqoxele uDokotela Joshua Spanda osebenzela kwele South Africa yena othi uhulumende kumele alungisise lolu daba ngokuphangisa.
Into ekhona ukuthi kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi uZulu ngesikhathi esinjengalesi sama floods le chance yokuthi kube nokumemetheka kwemkhakha yokezifo nje kube sekutholakala ukuthi abasebenzi bezibhedlela omongikazi labodokotela abakhona kwezibhedlela kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba umthwalo wonke obunzima ongenzeka ngemva kwe-situation esikuyo ngumuntu mumo esikuwo usuka ube nzima kakhulu ube yingozi kubantu nje ebantwaneni abangakazalwa sengisisho nje nokumemetheka kwezifo kungasela abantu abasekugcineni esingathi thina yibo ama-agents ezempilakahle. Kuyinto enzima kakhulu engafisakaliyo noma isiphi sizwe.
Umonakalo bani dokotela obona usiba khona ikakhulu kuzigulane kumphakathi nje jikelele ngodaba lokukhalala umsebenzi lo?
Umonakalo vele ukhona and umonakalo omkhulu kakhulu baba uNkomo. ngoba omongikazi nabodokotela ngathi iwa amasosha ezempilo. So mangabe amasosha ezempilo beka phansi izikhali kuyaye kube nzima ngoba kunemikhakha yama-departments kumengethi ihlelo eziningi ezisesibhedlela. Kune-department ye-casualty lapho kufikela iy'gulane ezilimele nabo bonke labo bafikela khona esibhedlela. Kube nema-department lapho ku-admithwa khona ama-patients elaliswe phakathi ehodini. Bese kusiba nezinye iy'ndawo ezi-special ezinjengabo-ICU lapho kubukwa abantu abagula kakhulukazi abafuna nje ukuthi behlale be-check-wa kumbe mhlawumbe bebhekiwe udokotela unesi isikhathi sonke. So nangabe bonke bebeka phansi iy'khali zabo ezokusebenza kusuka kufake abantu engcuphekeni enzima kabi. Kusho ukuthi nje izinto ziba le nto okuthiwa i-ripple effect engathi mina okuqasha esibhedlela kuya ukuthi abantu baphayila ema-casualty, abantu baphayila emahodini bengasa-discharge-wa ngesikhathi, nalabo bebegula treatment abayitholi ngesikhathi. Kusuka nje kusuka kubuthelelane kube sekusiba seku-affect-a nabantu abangekho sesibhedlela abangakhona ukuthi bengene esibhedlela ngoba siyabe sigcwele phela abantu bengakhona ukuthi bephume nalabo abangaphakathi esebengcono. Bese kusiba nama-itheni nabodokotela abancane laba benza umsebenzi every day nama-consultant nawenza ama-decision naye ngekho esibhedlela. Kuyaye kubuthelelane nje izinto kade zingahluzakala lula zigcine sezithatha isikhathi eside. Nenge-situation esikiyo yama-floods ngibona ngathi kunomthelela omubi kakhulu.
Umnumzana Joshua Spanda ngudokotela osebenzela kwele South Africa. Lamhlanje umsakazo weVoice of America unanza iminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 uqale ukusakaza emazweni achiyeneyo ngendimi ezehlukeneyo. Izisebenzi kanye lentatheli zindaba zalumsakazo zilomkhosi omkhulu okunanza leli langa lapho eziphiwe khona ithuba lokubukisa izembatho zamazwe ezisakazela khona. Njengomsakazo weStudio 7 osakaza ngolimi lwesiNdebele langolimi lwesiShona, simelwe kulomkhosi ngutatenda Gumbo uMavela Simhlanganya uyelo Mike Hove. Engakayi kulomkhosi uMike Hove uxoxe lomunye wabalandeli abakhulu bomsakazo weStudio 7 umnumzana Mandla Moyo oyisizalwane seZimbabwe osehlala kwele Botswana.
When the Voice of America mina ngokwami, it has been part of my life, I think from 2005. Ngiqalise khona ukuyilalela sibili ngilandela up to now. Ngibona impilisa kahle, ngabe ngise Botswana apho ngikhona. Ngiyazithola kahle izinto zonke ezenzakala ekhaya. Angihleli ngisho ukuthi ngithi namhlanje ngaba kwenzakalela ekhaya, sengihlele lokuthi ngibele ngathi ukuthi manje ngizithethe ngazitholiwe ngabe, but xa lifiyathoni ilanga ngiba ngikwazi ukuthi nxa kukhona okwenzakaleyo ngiyathona ngikulalele namhlanje.
Yini umbono wakho mayelana ngalo msakazi wethu weStudio 7?
Ye, sokushithi nje ngabe ngiyangena nje ngakuthi njengoba sikhuluma manje, so lesi sikhathi sayesisiwe lathi nje ukuthi ngasizama ukufuna la siyathola ukuthi ngingaqeda izi yonke nje ithukithi zonke lokuthi ngizama ukuthi ngifone ngingakhona ukuthi ingene emoyeni.
Wena ngombono wakho ungathi kuyinto elungile na ukuthi inhlanganiso efana neVoice of America inikeze ilizwe lethu leZimbabwe njalo umsakazi wethu weStudio 7 ithuba lokuthi lathi sitshengise umhlaba wonke jikelele amasiko ethu?
Kuqakathekile nje, kubalulekile kakhulu ngoba iVoice of America iyona iVoice of the people. No,
ikhona into na ongathanda ukuthi siyenze ngendlela etshiyeneyo la eVoice of America?
Yeah, ikhona, ikhona, ikhona. Ngibone isikhathi esiningi ukuthi ngabe liyakwanisa nje ukuthi kube lama program nje ngapha thina ikakhulu ngabe e-Africa ngapha iyakhulu isajele bezimbawe ngapha. Lathi silalela mostly 30 minutes kuphela.
UMandla Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana ubexoxa lo Mike Hove weStudio 7. Uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama ku-Life Talk lamhlanje siphatha udaba lwenyanga kambimbitho enanza imisebenzi yabomama ebizwa ngokuthi International Women's Month. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0818 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Ukusuka elizweni kukamongameli Robert Mugabe ngolwesibili elubhekise kwele Singapore sokudale imibuzo eminengi. Isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba utshele intatheli zindaba ukuthi umongameli Mugabe uyekangelwa ngodokotela abamelaphayo ukuthi ngesilungu yi-review. Imuli kaMgabe ibikwa isuke ngomvulo yayaqoqa indizamtshina yokuzothatha uMgabe. Osaphethe isikhundla sikamongameli ngomnumzana Phelekezela Mphoko, kutsho umnumzana Charamba. Okunye osokudale inkulumo yokuthi uMgabe ubekhona le eSingapore kumaviki amalutshwana asanda kwedlula, njalo usuka elizweni ngesikhathi odokotela labo bephakathi kokukhalala umsebenzi. Njalo umsebenzi kahulumende uyama nxa uMgabe engekho elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla, endawonye lo ake waba ngumeya wakoBulawayo engowebandla leZANU PF umnumzana David Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Sikubonile uhambile sabala ukuthi uye ngaphi, sibale ephepheni and nxa into ngizibala emaphepheni mina ngikuthatha njengoba ngikubalile ephepheni. Ngoba ukuthi uye kwenzani le ngifuna ukubuza kuyena umnikazi kanisa endaweni ethize, kodwa ngizwe amaphepha besithi nalo omkhulumelayo sithi uyekwelatshwa mbuye kwenzani. So ngikuthatha ngaleyo ndlela kuphela.
Ye baba Mkandla, uthini wena ngalokho?
Hayi, ngiyabonga nyamuza lo Ndlovu. Mina ngivele ngithi indaba yona la kwasekuqaleni ukuthi nxa uhlala eZimbabwe ugula kulamadokotela, kulezibhedlela, kulamaklinika, uthiye wena ukwelatshwa khona bolatshwa khona uZulu, uyekelwatshwa khatshana khona le okuthatha izimali eziningi. Kati awakithi amadokotela wona lawo sibo labo ukuthi ngabaqeqeshanga ukuthi bangelapho umkhokheli welizwe na? Ngithi kwavele kwasukela khona le muva ngoba uTharamba uthi into evele ihleliwe. Yebo kambe, kati kodwa vele selatshelwane emzini thina silamadokotela afunde kangaka amaye asebenza ngaphandle kwelizwe khona lenxela kubo Singapore amadokotela eZimbabwe akhona. Umongameli le cabinet yakhe kabe latshwe khona bekhaya, kathesi izulu likhukhule amabholoho lagiliza imizi amadamu adabuka. Umongameli is an executive president, kumele abe khona ukuthi abone ukuthi izinto lezi ziyaqondiswa ngoba laba bonke abanye basebenza ngaphansi kwakhe.
Nantu daba baba Ndlovu, uMkandla uyakhuluma lapho, uthini wena?
Hayi, ngiyamuzwa uMkandla baba Gandhi, ngiyamuze kuhle sibili. But uthuphe indalo yokuthi anti umongameli namfuna ukuthatha ngalo hlobo. Umongameli anti isikhathi sikhulumeni isikhathi sakuqala ngcono ngitho njani. Ngamuthi qhatshwa kule lokhu ngesithi ngama-conditions of service akhe. Angiwazi ukuthatha ukuthini. Now uma ngingawazi ukuthi ngiqashe ukuthi uyenze into embi ngingawazi ama-conditions akhe, ngoba amanye ami emvumele, nxa emvumeli ukuthi hhayi ungagula wena emsebenzini, hhayi hlamba sekuyelaphisa ngaphandle kwelizwe, kungumthetho welizwe otsho njalo. Uma esewenza mina ngisuke ngimsole ngoba ulandela umthetho nalowo awungenileyo, ngoba kungenzakala ukuthi labanye omongameli bavele babeselatshwa ngaphandle kwezi. Angikwazi ngomongameli wakuqala, angikwazi uSmith babeselatshwa ngaphi. Kodwa-ke ngiyazi ukubana mina lapho engisebenza khona uma ngigula ikhampani ithi hhayi siyakwelaphisa lapha, uma sekufanele ngiyekwelatshwa ngizahamba ngiyekwelatshwa khonapho, ngumphathi wami ngiyothe ngiyekwelatshwa khonapho. Ukugula into yabona yinto yomzwangedwa, so into yomzwangedwa sesikhangela ukuthi wona umthetho omkhathileyo uthini ngokwelatshwa kwakhe. Umvumela asingamsoli ngokuhamba, kumele thina sikhangele umthetho nalowo, silungise umthetho nxa kuyukuthi siyasesiwuswela siwususe uqondise. Njengowethile uMkandla ukuthi amamangameli lamakhabhinethi wonke kumele belatshwe, asikwenzeni ukuthi hatshi amaphalamende
sila abantu parliament ake lethe umthetho ukuthi abantu abelwathe khonapha ukuze ngase bekwenza bebe ngaphandle komthetho kodwa uma bekwenza umthetho bavumela mina kunzima ukuthi ngithi umuntu olandela izimiso zomsebenzi wakhe uphambanisile sokusuka ngumzwa wedwa ngumzwa ngidlo umuntu nalo
nantu daba baba Mkandla uyakhuluma lapha ubaba uthi yena umthetho ungabe umvumela ubaba uMgabe
ngiyavuma umthetho ungabe umvumela kodwa ke ayise yonke phela imithetho elungileyo sengisitho yena umongameli unembeza wakhe uthini unembeza kabhalanga emthethweni kabhalanga esisekelweni sombuso kumele unembeza abe umzwane wedwa nalo othiwa nguNdlovu laye kahlale phansi azibuze ukuthi hambe njengoba ilizwe linje nangamadokotela atrakile omongikazi labo sizwane balahla amajogwe okunye kakusele ukuze kubhalwe phansi abagandi lo baba uNdlovu okunye kuba ngunembeza umzwangedwa umbono womuntu nokuzwelana labantu labo osebenzelana labo kumbe obakhokhelayo ngoba ukhokhela nje kumele ukhokhele ngendlela ezasifikisa abanye abantu azozibasuthise bonke yibo kambi kodwa kumele ube lonembeza uzwele abantu labo baza kuzwisisa ukuthi yebo kwelinye ilanga wagijima uye khangelwa leyi hhayi khona lisakavukela umchilo wesidwaba kuyabe ikhanda libuhlungu sukugijimela khona ilihlo lanxa singatsheli ukuthi ubulawa yini kodwa lowo mkhuhlane siyabona ukuthi ukhona uyadla emzimbeni usuthethe isikhathi eside ngakho songawuze ufanane nje lokuthi umongameli kazihlalele khona lesingapore abe buya ngabe ezosivakakhela ezokwenza umsebenzi abuyele ehlala khona emadoteleni eduzane
umnumzana Thandeko Zinti Mkandla yingcwethi kwezombusazwe obexoxa endawonye lwake waba ngumeya wakobulawayo ekubandla lezanu PF umnumzana David Ndlovu Izakhamizi zeCholocho esigabeni sakwaSpepa ezidilizelwe imizi lizulu lesikhukhula sezicele uhulumende ukuthi azidingele indawo eziphezulu ezingafinyelelwa kalula ngamanzi agelezayo ukuze zakhe kakutsha. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umnumzana Innocent Sibanda oleminyaka engamachumi amane lasikhombisa oyisakhamuzi semaphili eCholocho einye yezindawo ezinhlanu zakwaSiphepha ezihlaselwe zimpophoma zamanzi kumaviki amabili adlule ulahlekelwe impahla yakhe yonke kunye lezifuyo kuthi izilimo ebese zivuthwa ezinye sezivuthiwe zakhukhulwa ngamanzi. Usibanda ngomunye wabantu asebehlala esiPepa Flood Victim Camp esiPepa Rural Health Center ngemva kwesehlakalo sempophoma zamanzi ababhekane laso.
I-problem yaba khona laphana yaba ngeyamanzi ukuthi amanzi anasuka asephuma ngolaka asengene emzini asebulala nje ezinye izinto ezakhamisa isiphathi lo konke longombuzi okunye kwahamba. Mina okwami hhayi okwakade siyhayi nilalutho sibini ngoba kimi angena inkomo sazijamisela ngaphetsheya komfula kwamabili okunye kubakhunyana mbijana nje ukuthi vele siphongulinda nje okunye nje okuseleyo so wangobaba lakasengekhangele khona omama abasurvivor kubalapha ematendeni.
Phakathi kwabantu abangamakhulu ayisificaminwembili abahlala esiPepa Flood Victim Camp kulabantwana besikolo njalo abeprimary abedlula amakhulu amathathu lamachumi ayisikhombisa kuthi abesecondary bangamachumi amathathu. Ugogo Lusichuma oleminyaka engamachumi ayisithupha osuka emahlaba uthe ngesikhathi kusiza impophoma zamanzi alezikhukhula wayesekubonile ukufa kodwa ubonga umlimo ngoba bathwalwa ngamahelicopter basiwa endaweni eziphezulu. Ethi kasaboni kufanele ukuba baqhubeke behleli emizini yabo kodwa badingele indawo eziphezulu ngoba wakhe duze lomfula ugwayi njalo bahlala bebhekane lodubo lwezikhukhula zamanzi.
Siyabonga amandla avelela kumlimo la kubantu laba abale mo labenzisa thina eziphapha phezulu abayabuya bazesenyula kungayisiba babe abazosenyula aluba kasikho esikugulelayo mhlaba wonke sicela ubana sibe munye ngomthandazo kumlimo ubana simiselele izulu njalo ethi sesimiselele lezulu asinika amadundulu okuhlala uNkulunkulu kasinika amadundulu okuhlala thela umoya kulaba abasikhokhelayo
Machuma uthe ubonga umlimo ngamandla awapha abantu abenelisa ukubahlenga ngesikhatshana kumpopho mazamanzi ezazilolaka olumangalisayo ethi ngabe abahlengwanga ngamahelicopter babeyakhulwa ngamanzi abahitshe bafe ekhuluma ngemva kokwethekelela isiphepha flood victim camp ngomvulo umqondisi weZimbabwe Red Cross Society umnumzana Edson Mlambo uthe inhlanganiso yakhe izaqhubeka incedisa bonke abangene engozini yezikhukhula zamanzi baze bafike esikhathini sokwenelisa ukuzimela ethi bazancedisa labo abafuna ukuthutha kodwa belandela lokho okuyabe kuhlelwe nguhulumende indawo yecholocho ngeyinye yeziqinti zelizwe ehlala ibhekane lodubo lwezikhukhula lempopho mazamanzi ngomnyaka ka-2014 yabhekana lodubo olufanayo ngimele istudio 7 ngisecholocho kosiphepha nginguNompumelelo Moyo
Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezisungule uhlelo lokudingela uZulu wecholocho usizo kubika uBenedictine Hlapo.
Akhale izimathonzi amakhulu ezakhamizi zecholocho ngemva kokuba izikhukhula zeZulu likaDineo zibhilize izendlu, izifuyo, amasimu kanye lakho konke ukuphilisa umuntu basala bengalalutho. Lokhu sekulethe isirhelo esikhulu kuzakhamizi eZimbabwe ezisebenza kule South Africa osukwenze zasungula umkhankaso wokudingela laba bantu usizo. Njengoba iningi lalezi zakhamizi zihlala ematendeni lezindlini zokufundela esikolo kosiphepha High School, omunye wabasungulela umkhankaso omgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngabuthoma Bena, uthi bakubonile ukuthi ukuzwelana lalaba bantu kungelalutho akusizi.
Ngeneke sakhulumisana savumelana ukuthi kumele sisungule inhlangano esikhatshana esibiza sithi Cholocho Disaster Committee lapha abantu ababhidlikelwe imizi yabo abantu abasuswe emzini yabo bencediswa sekugcwela amanzi bayahlaliswa esikolo
omunye njalo wabafuqa umkhankaso omnumzana Thembani Ncube uthi le akusinto engamelela kwenziwa ngomnyaka ozayo ngoba sikhuluma nje abantu basemqandweni izisu uzikhalumoya
kuvunyelene ukuthi kuzoba lempahla ezizodonethwa ofitness week Saturday izohamba then in the process kuzaqala esiyithi trust fund leyo trust fund izabe ikhangele ama disasters anjalo angabe senzakala kwele Zimbabwe izahlala into ekhona but emphasis is now on Cholocho since kuyiyo indawo efuna usizo kwamanzi
Umnumzana Joyful Ncube uthi uthokoziswa ukuthi zikhona izalwane zeZimbabwe esezihle zasukumela phezulu.
Kukhona impahla esezikhishiwe esezikhona, bakhona abanye abathembisa ukuthi basazoletha. Kukhona indawo ezimbili ukuthi mangabe umuntu esasele impahla afuna ukuzidonetha, impahla zokugqoka, ama-uniform abantwana esikolo, amabhora noma yini. Emaphalala Square eBeria yebo. And then kugumete uvela ngazi abantu bayakwazi.
Umabhena uthi baqoqa iloba yini efunakala empilweni yomuntu ngoba lezi zakhamizi zisele nje lebezigqokile.
Sikucela umphakathi ukuthi kabalethe impahla abangasazigqokiyo, abalemali bahambe bayothenga futhi impahla ezitolo, ingubo, bathengele amabhuku angancedisa abantwana esikolo ukwenzela ukuthi sikuthumele ekhaya. Sicabanga ukuthi ke impahla singaqala ukuzithumela nge-weekend lezayo.
Kwanelo kwalamhlanje mthwaka zomuhle isikhathiso esesidliwe ngumangoyi ndafupatila amazango mthwakazi liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.